siyabonga ejonga lo standekile li tshona njani nthwakazo muhle ikutivana emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 19 ngonhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
umuntu ongene eChurch wadubula abantu abazikhonzelayo eChurch. Edubula abantu abamnyama kuphela eChurch abantu abamnyama angene kuyo. Yine umuntu omhlophe. So uba umuntu omnyama lapha eAmerica sokusesabisa. Ungabona ipolisa likumisa uyathithibala kakhulu. So awukwazi ukuthi okuzakwenzeka la kuyini next ngoba ungumuntu omnyama.
Inengi emelika lokho lithithibele phezu kokubulawa kwabensundu abayisishiyagalolunye ekade bethandaza esontweni esigabeni seSouth Carolina.
Sezindawo esezigqagqathekile ukuthi sibemele start thinking about them ukuthi sivule ama-hubs abe maningi kungabi dependent only on one space ukuthi ngavala amathisa asabastayinga kube lama-spaces amaningi yikukwakha i-industry.
Abakumsebenzi wokuzilibazisa okulibazisa uZulu bakhuthaza ukusungulwa kwendawo ezizwayo abangasebenzela kizo. Kuwoza Friday lamhlanje sileqembu leCholocho Great Sounds lona elethule idlaladelalo lakuqala nyakenye elilesihloko esithi impilo yinkinga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inengi emelika lokho lithithibele njalo lisola kakhulu ukubulawa kwabensundu abakade bethandaza esontweni esigabeni seSouth Carolina ngowesilisa omhlophe uDylan Roof oke waphuma kuFacebook egqoke izigqoko ezilemfanekiso yamaflag eRhodesia leSouth Africa kusabusa uhulumende bobandlululo. URoof usezandleni zamapholisa njalo ubikwa isithi uyabazonda abantu abensundu ngoba bayadlwengula abesifazana njalo sebefuna ukwenza ilizwe leMelika elabo. Umnumzana Clay omela isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abensundu emhlabeni jikelele December 12th Movement International Secretariat utshele Studio 7 ukuthi isenzo sikaRoof sitshengisa ukuthi ukholwa kubandlululo lwabantu abensundu olulokho lusenzakala emazweni afana leMelika lapho amapholisa ayake adubule njalo abulale abantu abamnyama abangahlomanga. Ukuze sicubungule lolu daba asizweni umbono kamnumzana Dumaphi Mema isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe eMelika i-Association of Zimbabweans Based Abroad.
Khanya ngani ujahalo inhliziyo yakhe besimnyama le nzondo sibili zonda abantu abamnyama. So kuyatshengisubana ngumuntu nje ongathandiyo abantu abamnyama ofuna abantu abamnyama bahlale bevandezelwa akabafuni lapha eAmerica. Ukukhuluma kwakhe ukuqalisa impi yokuthi abamnyama labamhlophe balwe njalo abamnyama kababuye lapha bavela khona.
Engabe kuthethe ngapi lokhu? Ubona ingani abantu laba abantwana laba abakhulayo bayizuza limfundisi yokuthi beqhubekele phambili ngalokho okwakusenziwa kudala lapha e-United States kanye lakho e-Africa okobandlululo?
Ushahalo indawo akhulele yona bayithi kuse-South ngapha America, Southern America. Yindawo okwakusenziwa khona i-slavery kakhulu abantu abamnyama bebulawa kulama organization ama white supremacists abathona abantu abamnyama hayi abantu abakhangelelwa phansi abafuneki. So ekukhuleni kwakhe I think bebona efunda ebantwini abadala njalo lezinsuku abantwana bayabala ku-internet lapha nxa engafuni ukuyadinga information uyayithola about iRhodesia ukuthi lotisha amakhiwa ayisenza nabantu abamnyama vale njalo eSouth Africa ubona amakhiwa ayisenza nabantu abamnyama. So I think ube kwaza kwenzayo lapha thi sihlala khona semadolobheni amakhulu emadolobho lamakhulu sokulabantu abaningi asebefuyile abavele emazweni atshiyeneyo abamnyama abavele e-Asia abavele e-Middle East sokuhlangene sokusiba ngcono kodwa kwakhona abatshengisa ulibandlululo even kunjalo uyakubona nxa ungena kuma-restaurant udinga ukuthi udle wangena ezitolo uyabona indlela abakuphatha ngayo ungena ebhenki indlela abakuphatha ngayo emsebenzini khona indlela abakuphatha ngayo bakwenza ubandlulo lakhona lucatshile kodwa uyakubona ukuthi libandlululo ungaphuma emadolobheni amakhulu siye emathawni amancane lapho-ke ku-very clear bakwenza egcekeni ukubana abantu abamnyama sebafuni kababuye lapho abavela khona.
Ngemva kwalesi sehlakalo ungathi abantu abamnyama bayesaba yini?
Ukuba umuntu omnyama sokusesabisa lapha eAmerica insuku zonke one nxa ukhumbula kule izehlakalo zamapholisa ezidubula abantu abamnyama kube yona lesanzukwenzakala few days ago umuntu ongene e-church wadubula abantu abazikhonzelayo e-church edubula abantu abamnyama kuphela i-church abantu abamnyama angene kuyo yine ngumuntu olikhiwe omhlophe. So uba umuntu omnyama lapha e-America sokusesabisa ungabona ipholisa likumisa uyathithibala kakhulu so awukwazi ukuthi okuza kwenzakala kuyini next ngoba ungumuntu omnyama.
Lo ngumnumzana Dumaphi Mema, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe eMelika, i-Association of Zimbabweans Based Abroad, obekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseDallas, Texas. Umtshutshisi omkhulu kahulumende umnumzana Johannes Thomana selandule imbiko ethi amantombazana ale minyaka elitshumi lambili kumele aphiwe imvumo yokuya emacansini lokwenda. Le mbiko ethulwe liphephandaba le The Chronicle ithi uThomana utshele intatheli zindaba yale liphephandaba ukuthi amantombazana amaningi asele minyaka elitshumi lambili kawayi esikolo ahlala ezindlini engelalutho alwenzayo okungenza kuhle ukuthi azendele. Iphephandaba leli lithi uThomana uthi imithethwandaba kayiphosisi ngokungabophi abesilisa ababe beye emacansini lamantombazana ale minyaka engaphansi kwelitshumi lasithupha ngoba amantombazana la ayabe evumelane labesilisa laba. Kodwa uThomana utshele iStudio 7 ukuthi limbiko kayisiloqiniso ngoba umthetho kufaka mgceke ukuthi kulicala ukuya emacansini lontombazana wale minyaka engaphansi kwelitshumi lasithupha.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo abaphila ngokuthengisa esitaladeni eHarare zithi kazibona ukuqhakatheka kokunanzwa kwelanga labasakhulayo ele Day of the African Child ngoba iningi labasakhulayo lingela misebenzi. Kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuphume emhlanganweni wenkokheli zenhlanganiso ezimele abaphila ngokuthengisa owenzelwe eMedia Center wokubonisana phezu kokungenziwa ukulungisisa udaba lokwanda kwasebephila ngokuthengisa. Lezi nhlanganiso okubalisa eZimbabwe Informal Sector Organization zivumele nokuba abalahlekelwa yimiphefumulo laba kwakungontanga njengabo ababelwela amalungelo abo. Abasakhulayo babikwa kuyibo abaqhubeka bebhekana lobunzima uhulumende engela macebo okusilungisisa isimo esesibangelwe yikungami kuhle kwezomnotho. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Informal Sector Organization umnumzana Promise Mkhwananzi uthi kunje abatsha yibo abaningi abathengisa esitaladeni ngokuswelakala kwemisebenzi kungakho kabasiboni isizathu sokunanza lolu suku.
kwakule thembe likhulu kakhulu ukuthi by now uZulu kaAfrica ngabe sethuthukile ngabe sekhululekile kwezembangazwe lokwazenotho kodwa siyabona ke lapha eZimbabwe umzekeliso ocacayo ukuthi asikakhululeki kwezenotho uhulumende bethu behlulekile phezu kwalokho sebebuya futhi sebegijimisa abantu abazama ukugcina izimuli zabo ngendlela abangakwanza ngazo njengokuvenda and so on and so forth kuyasidanisa thina lokho
umkhwanazi uthi makungakhangelwa njengodubo ukuthengisa isiteladeni kodwa luhluzisiswe ukuba kuyini imbangela ngoba lokhu kuveza isimo esingamanga kuhle kwezombusazwe uthi kunjalo endaweni yokunanza lolu suku abaphila ngokuthengisa bengabahlalela evalweni bengazi ukuba kuyezalwa nkomoni lapho lolo suku lokuba basuswe endaweni abasebenzela kizo lusondela
kutshengisa ukwehluleka kwahulumende wethu weZANU-PF ukuthuthukisa ezenotho ukuze abantu bathole imisebenzi lamanye amathuba alesithunzi okwenza ukuthi bagcine izimuli zabo as a result abantu sebesezitaladeni sebethengisa konke abangakwanisa ukuthi bakuthengise and khonapho still siyabona ukuthi uhulumende silayo kalasinikele abantu usefuna ukuxotshanisa abantu thina njengeZimbabwe informal sectors organizations hayi abantu abangaxotshaniswa akukhulunilenyelwane kulungisiswe lapho phambaniseka khona ikakhulu sikhangele ilungelo labantu lokuphila ngoba le indaba yempilo yabo yikho lapho abathola khona abakuthwalala bephathela abantwana endlini ayisiyo into ukuthi ngapho nguthanyelo ngathi uthanyela izibi kufuze kuhlalwe phansi kubonisanwe kulungisiswe indlela yokuthi abantu laba bafakwe ezindaweni eziright in a proper and in a more human rights based
inhlanganiso ezimela abaphila ngokuthengisa ezitaladeni laba okubalisa National Association of Vendors Union leye Zimbabwe Informal Sector Organizations zithi kuyinto edanisayo ukuba abasakhulayo abaphatheka kuleyo mizabalazo yaseSoweto kule South Africa yokulwela amalungelo abo bafelize ngoba kungekho kuzinikela kwenkokheli ukulungisisa okwabenza bazinikela imiphefumulo yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Livetalk lamhlanje sikhangela udaba lokukhwezwa lokwehliswa kwentengo yokungena egedeni ukuyabukela imidlalo yenguqo inhlanganiso yezifa. Thumelani i-text message kunombolo esithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Aba kumsebenzi wokulibazisa uZulu bathi kumele kusungulwe indawo ezizwayo abangasebenzela kizo esigabeni esithiyeneyo zelizwe ukuze imisebenzi yabo ithuthuke njalo ibe lesithunzi. Kubika intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Umqondisi wenhlanganiso emela abakulo umsebenzi e-Atelier Network uMnumzana Mandla Ncube uthi uhlupho lokusilela kwendawo zokusebenzela ezamavenu ezikhathaza abakulo umsebenzi eZimbabwe luqhubeka luqhela kulandela ukuvala kwendawo eyayidumile ngokubasiza abahlabeleli labanye ke abakulo umsebenzi edolobheni leHarare eBook Cafe.
IBook Cafe bekuyiyo esingathi i-center yama-artists owakhathesi hayi. Maybe so say lo pakare pae gula bo chipao, but within ECBD akusela ngoba ECBD gula bo kuhlangana khona abantu abaningi ePook Cafe bi later ama artists amaningi from other countries to collaborate lap khathesi nqa indawo isivalile asakwazi ukuthi sokuyahamba njani.
Uthi lindawo yayiphathisa kakhulu abakulo umsebenzi abagoqela labaculi besifazana abafana labo Tshoni Somarayire, Dudu Manenga, Hope Masike labanye ukuthi ukuvalwa kwayo sokuthiye indawo ezingatsho lutho ezifana lePakarepaya leChipao eHarare ngesikhathi ama-artist efuna ukubona inani lazo liqonga. Umnumzana Cyprian Tazaruro omeda iBulawayo Publicity Association uthi lolu dubo alukabi lubi kangako koBulawayo ngoba ikansili yalelo dolobho ilokhe isaluphethe kahle njalo isebenzelana lezakhamuzi ukuba lukhanjiswe kakuhle.
City Council yethu yakobulawayo ilama hall yanika ama artists ukuthi kona nanzi indawo zokuthi kona le riyesele kungalantengo ebhadalwayo kodwa uma sebesenza ama shows yiko lapha ubhadalwa khona kodwa ama results indawo ziningi kulama youth clubs yasanikwa ama communities ukuthi community enje ranani iholwe nje and then ama artists bahamba bekhuluma la leyo community ukuthi kona hachi sicela indawo yokuriyesela uma sibalatha ubulawayo kakuyandi konke lokho.
Umnumzana Thomas Bricky lomqondisi weBook Cafe utshele lumsakazo ukuthi ukuvalwa kwayo kubangelwe ukusilela kusekelo lwemali ethi lokhe elethemba lokuba angaphinde ayivule leya ndawo noma kungakacaci ukuba angakwenza kanjani. Embikweni esithunyezelwe inhlanganiso yeNational Arts Council linhlanganiso itshengise ukukhathazeka okukhulu ngokuvalwa kweBook Cafe isithi ilesifiso sokukhulumisana lenkokheli yayo ibisibona ukuba ingaphathisa ngayiphi indlela. Uncube uthi bayamukela njabulo limbono ye National Arts Council ethi osokudingakalayo eZimbabwe ikuba kubunje indawo zokusebenzela kwabakulumsebenzi wokulibazisa uzulu ama hubs okusebenzela emanengi kulokusebenzela kundawana ezingatsholutho.
Indawo ezinjengama hubs sezindawo esezigqaqathekile ukuthi sibemile start thinking about them ukuthi sivule ama hubs abe manengi kungabe dependent only on one space ukuthi ngavala amathisa asakwastayinga kube la ma spaces amaningi yikukwakhi industry kwakhi industry to have infrastructure kwakha industry is to have ama artists abele ndawo lapha basebenzela khona.
Uthi lokhu kuzaphathisa ukuba imisebenzi ye-art ingameleli indawo ezilutshana kuphela. Ama-artist athi indawo aziseneli njalo ezitholakalayo ziyabe zidula zibiza imali ephezulu abangenelisiyo okungagcina kubulala intuthuko yemisebenzi yabo. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso yezifa ithi sehlise imbadalo yokubukela umdlalo weqembu lesizwe lama Warriors leqembu leComoros ngesonto enkundleni yeRufaro eHarare. Imbadalo le bekuthiwa iza kuba i-$3 ngamuntu. Isikhulumeli sezifa uXolisani Gwesela utshele iStudio 7 ukuthi balethemba lokuthi iqembu lama Warriors lona elabhuqa elakwele Malawi ngeviki edluleyo lilakho ukunqoba kumdlalo walo wenkezo yeChan.
Ye, emutshele uZulu ukuthi umbhadalo wamaWarriors ehlangane Comoros ade uyi $3 rest of round, $5 grandstand, $10 VIP. Ngumutshela uZulu ukuthi umbhadalo osesiwehlisile suyimpondo $2 i-rest of ground. Sifuna ukuthi abantu babuyelane nge-ground, sifuna abantu babuyelane kakhulu e-ground basupport i-team yethu yama-Warriors. Yikho sehlisile umbhadalo lo waku $2. Siwehlise namuhla nalo sicela uZulu babebaningi kakhulu basupport i-team yethu yama-Warriors.
Sike sezwa ukubana kule ndubo ezithile ikakhulu ezibangelwa ikusilela kwemali, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Ye, lelo liqiniso eligcwele sibili njengamadola embuzi. Mhlaba sikukhuluma lokuthi izifa yona ngokwayo ayisiyo company ebithi profit. Ikampani ephila ngosizo elithola kuhulumende, usizo elithola kumakhampani. Kodwa asenelisi ukuthola usizo uhulumende ngalezi nsuku ngokwazi kwenu umkhono welizwe sinciphile. Uhulumende sesihambe kuye la uhulumende wase wathi hayi madoda ngiyafuna ukulinceda kodwa lami ngithele nzima nilama problems lami umkhono welizwe unciphile kodwa uhulumende ngeke asincede kodwa uncedo lwakhe siyalubonga kakhulu loba nje kusiba lamanye ama-problem nje ukuthi asuze sisenelise ukubapha akabe kufuna la ma-Warriors.
UXolisani Gwesela, isikhulumeli senhlanganiso yeZifa, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Sokuyisikhathi sencwadi zenu linabalaleli elisithumela zona. Siqale ngencwadi evela kuLameck Ncube othi, linjani basakazi beStudio 7? ngapha siziphilele umqando kuphela. Ngicela libingelele umama unakagcina umuzi lobaba. Silethemba balalele abazali bakho Lamech. Kuzoba lale incwadi evela kumlaleli othi salibonani basakazi bezindaba zeZimbabwe lisakaza likhona ngapho eWashington DC. Ngilesimanga ngomgabe ongalanhloni ngelizwe lakhe elingelamali oyabe lokhe siya kuba lixhakela kwamanye amazwe. Ilizwe leZimbabwe liyayangisa ngokuswelakala kwemali iyalo. Lokhe lagcina ukuba le mali yalo ngomnyaka ka-2006. Eletha ama-burial check kathesi alisela yona le 1 cent yalo. Mina ngithi iZANU-PF kayizame ukudedela emuva ukuba sesihlalweni kungene abanye. Ngiyabonga, igama lami ngingu-John Ngwenya osekhezi. Hayi, siyabonga John. Balaleli, qhubekani lisithumela incwadi zenu lisazisa ngokwenzakala esigabeni zenu elizweni kumbe libulise izihlobo labangane. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubhokile. Was a Friday, my sweetie.
Was a Friday lamhlanje sileqembu lecholocho Great Sounds lona elethule idlalatelalo lakuqala nyakenye elilesihloko esithi impilo inkinga.
Awunazo ke seyifikile icholocho Great Sounds madodzi zokuza lapho bahamba lugeke ngempilo zabanye.
Kungoma le abafana becholojo bakhala ngecorruption yona abathi isitholakala ngitsho lasezibhedlela osokwenza abampofu badle imbuya ngoluthi. Iqembu leli libunjwe ngo-2013 ngobulisani Maphosa labangane bakhe uThamsanqa Sibanda, uBrian Nyathi loPhakamani Ndebele. Lile ngoma eziyisithupha lelidlalade njalo zonke zinambitha okoluju lwenyosi. Asizweni le ethi umona. Umkhokheli weqembu uBulisani uyachasisa isehlakalo esenze waloba lingoma.
Ngikhuluma isehlakalo esiyezangehlela lana ngingagulelwa ngumama wami. Usithi uyagula kakhulu wagcine engasaboni emehlweni-ke. Ngizalo nobaba ngingasenayo emhlabeni-ke. Umama ube ngumuntu osebenzayo, osebenza kanzima nje esondla nje sonke la ekhaya-ke. Hayi, waseyagula-ke, impilo yasiqala ukuba nzima-ke. Lapho yiyo le nto ebesikhala ngayo kakhulu.
Kulale njalo ethi isinamuva.
Nyango ambele msamu
uzwe ubuciko beziginci kule ethi unembeza.
Ufiko tini kubaba, wena mdengulu, mdengula bantwana basakulayo.
Kubalandeli ubulisani uthi qhubekani libaxhasa ngokugcweleyo abafuna idlalade leli kumbe ukuxhumana labafana betsholotsho Great Sounds. Nanzi inombolo
081054 9201, nale ethi 071054 9201. Naku Facebook ke ngiyatholakala ukuthi ngibulisani maphosa noma iFacebook page yethu ethi Tsholotsho Great Sound, uyakhona ukusithola lapho noma kule number ethi yona 081 74 50 952. Ngingasithola lapho.
Baphuma enkundleni ngale ethi sivikele. Woza Friday bekungabafana betsholotsho itsholotsho Great Sounds behlabela ke kamnandi. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inengi eMelika lokhu lithithibele phezu kokubulawa kwabensundu abayisishiyagalolunye ekade bethandaza esontweni esigabeni seSouth Carolina ngomhlophe othi uzonda abantu abensundu. Abakumsebenzi wokuzilibazisa okulibazisa uZulu bakhuthaza ukusungulwa kwendawo ezizwayo abazasebenzela kizo. Njalo kuHoza Friday bese leqembu leTsholotsho Great Sounds kwanele okwalamhlanje mdwakazi omuhle olivalelisayo uNtungameli Nkomo. Lingayikatshana liyalandela uhlelo lweLive Talk, libe lempela viki elithukele.